inkantolo ikwenze wacaca ukuthi i-Department of Home Affairs ithethe isinqumo engawunanzelelanga ukuthi umthelela ususa kuhlelo lwe-special permit ludala inkinga enganani kubanikazi balolu hlelo. Kodwa-ke sikunanzelela futhi ukuthi-ke uhlangothi olusesouth Africa lwabantu abathize bayakhalazela kuhulumende ukuthi ngabe uyanqoba engakwenzi kube lula ukuhlala kwabantu bangaphandle. Kodwa-ke kumele kuphinde kukhunjulwe ukuthi isinqumo lesi ezokunika abantu i-special permit sathathwa ngemva kokunanzelela inkinga ezazizelane nelizwe laseZimbabwe nalokho okwakwekwa ngumthelela elizweni lase-South Africa. Manje-ke kuba nzima ukuthi senze sengathi isinqumo lesi thina sisithatha ngokuhlokoloza, kodwa sisithatha thina ngokujabula ukuthi mhlawumbe umthetho-sisekelo wase-South Africa usamila ufani neminye imithetho yase-Africa engawunanzeleliyo ukuhlonipheka kwe-constitution.
Inkantolo ithi uhulumende kumele adinge ezinye indlela zokulungisisa lolu daba. Lifuna enzeni kahle kahle? Lifuna aluphathe njani?
Thina asizange kuzocindezela inhlangothi zohulumende nengatsha zase-South Africa zokuthungamela, kodwa thina singabantu abavelelwe yilolu hlupho olwasivelelayo. Kutho khona ukuthi sasinanzelela ukuthi-ke ekuhluphekeni kwethu abekungazange kwananzelelwa thina umthelela ukuthatha ezinye izinqumo. Ngakho-ke uhulumende wase-South Africa siyamthemba thina ukuthi uyothatha isinqumo esilingene ububelo nokusinanzelela iy'nkinga esihlangabezana nazo. Asitsho thina ukuthi uhulumende wase-South Africa akenze umathanda wethu. Sizama ukumnanzelelisa kuphela ukuthi hawu, kodwa phela ngoba phela sesihlupho olunje wena walwamukela wathi yena kuza kunceda, kanti-ke manje usethatha isinqumo esenza ukuthi alibale ukuthi sasivele sivelelwe yiluphi uhlupho.